Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba ekhwathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 17 kumabasa 2023 uCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakale Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court.
Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MCCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Useyetheswe elinye njalo icala uMnumzana Job Sikala osehlale eChikurubhi Maximum Prison phose umnyaka wonke.
Ngisanda ukufika kwe-AA ngane problem, ngase ngile-depression, sengiqalisa ukuba lama-suicidal thoughts, ngingelamsebenzi. Ngine 3 years engayenza khona i-program, sengareunite lefamily yami.
Utshwala sobuthiye abantu abaningi eZimbabwe bemaninginiki. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulomsakazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele kutoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe libandla le-MTCT ekuqaleni kwenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe ngu-Chief Justice Luke Malaba edaleleli eHarare emhlanganweni awenzela magqwetha ebandla leli elikhokhelwa nguMnumzana Douglas Monzora. UMalaba uthe kumele amagqwetha kahulumende lamele ibandla le-MTCT aqale ukulungiselela abaza kwethula e-Constitutional Court ukwenzela ukuba luthoniswe kahle udaba lolumhla ka-8 kuNkwenkwezi. UMonzora uthi uhlelo lokudweba imingcele emitsha yokuvota one-delimitation aluqutshwanga ngemfanelo ngumongameli Emmerson Mnangagwa leZimbabwe Electoral Commission, ngakho-ke uthi kumele kudwetshwe imingcele emitsha. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MTCT uthi udaba lolu luzahlafunwa ngabahluleli bonke edale le-Constitutional Court.
Okwenzakale e-Constitutional Court namhla ukuthi kuwenziwe okuthiwa yi-case management lapho okuyabe kuhlolisiswa kubekwa phansi ukuthi udaba kumele luhambe njani kuzinga lo daba le-Constitutional Court. I-case ngathi kumbe i-bench lonke kumbe o-judge bonke bazahlala mhla ka-8 May ukuthi bazwe lolu daba. Okutsho ukuthi labo abaphikisayo kumele bebe sebekwenze lokho mhla ka-24. Yikho uma ujaji abatshele khona ukuthi mhla ka-24 abaphikisayo sebebekile lokho abakuphikisayo, ngakho imibono yabo yokuphikisa u-4 o'clock wantambama mhla ka-24 engakatshayi njalo. Thina lathi sesibekile imicijo yethu njalo silandela khonokho abakuphikisayo mhla ka-27 yona linyanga kube sokusithi ke mhla ka-28 ibhenchi selihlala.
Okwenzakale emthethwandaba kutshoni khonokho babadube?
Njengebandla le-MDC esikufunayo yikuthi ukhetho lweZimbabwe lwenziwe lugxile emthethweni oyinsika yakho konke i-constitution. Liyasazi njengebandla le-MDC siyenza into ze-constitutionalism sesananzelela kakhulu njengebandla eseliphikiswe kwesikhathi eside ukuthi akulani ukuthi ngubani obusayo, akulani ukuthi izinqumo zenziwa ngobani nxa zingalandeli isisekela mbuso i-constitution. Ziyabe zingekho emthethweni, kazilandeleki njalo kazilandlela yokuthi ziphumise impumela efunakalayo. Ngalokho i-delimitation ka-president Mnangagwa leyi ayikho emthethweni ngoba ayizange ilethe i-final report yabala kuhle abantu, okuza kwenza ukuthi i-voters roll layo ibe iyakhelwe phezu kobutsotsi, osokuza kwakhela ukhetho lwethu phezu kobutsotsi. Nxa ukhetho lwethu lo butsotsi akusela nto ezaphuma enhle ekhethweni okuzakwenza ukuthi sisale sikuma sanctions sisale nje siyinyama echileyo emazweni wonke besinine lakhatshana ngoba singabantu abangakwazi ukwenza ukhetho abangakwazi ukwenza idemocracy abangakwazi ukulandela umthetho so kumele siqalele lapho okumele kuqale khona ku delimitation abantu inani zabo zifakwe kuhle ama constituency abafakwe kuhle ama ward yabo afakwe kuhle kulandelwa inani labantu elikhona elizweni ngempela kusiya ngesensus hatshi nje ukuthi abantu bazenzela umathanda bathatha abantu babasele bathatha abanye babalahlelele basebesitasiyeni ekhethweni kunjalo labo abathi kasihambeni kunjalo ngabanga ikwaziyo ukuthi ukhetho lwenjani njengebandla le-MDC sike salenza lona leliphutha sizitshela ukuthi mhlawumbe abantu bangavota ngobuningi kuyaphunyelelwa kodwa hatshi izanu iqalisa ukuropa kusukela enyathelweni lokuqala lwama-election i-delimitation ngenye yakhona i-voters roll ngenye yakhona kusiyafikula ngalokuvota kudala bayabe sebaqeda ngani
umnumzana Witness Dube ubona ngokwethula kwemibiko kubandla le-MDCT besiphupha laye eseHarare Usentiswa elinye njalo icala umnumzana Job Sikala osehlale eChikurubi Maximum Prison phose umnyaka wonke igqotha lakhe lithi uSikala wetheswa icala lokuthi wajikijela abanye abantu ngamatshe besemhlanganweni okwamanje amapolisa athi wathuthuzela udlakela kusanda kubhubha unkosikazi More Blessing Ali eNyathime Umongameli Emerson Mnangagwa uthi uthabe umanzi te ngokuthi unqusiwe njalo wemukela ukuba khona emkhosini wokugcotshwa kwenkosi yeBritane uKing Charles III ngomgqibelo ozayo. Embikweni awethule enkundleni yokuxhumana eTwitter namhla, umongameli Emerson Mnangagwa uqhubeke wathi uhlangane lomeli wesigodlo seBritane eZimbabwe unkosikazi Melanie Robinson izolo. Bacubungula ezibhadelane lokuthengiselana ukutshala imali kanye lobudlelwane bamazwe omabili. UKing Charles uthethe intambo zombuso kunina uQueen Elizabeth II obhubhe ngomnyaka odluleyo. Umnumzana Levit Mugejo, isikhulumeli sogatsha lukahulumende olubona ngokuthengiselana kanye lobudlelwane lamanye amazwe, utshele iStudio 7 ukuthi bayathokoza ngokunxuswa kukamongameli Emerson Mnangagwa eBritane ngoba kutshengisa ukuthi imizamo yabo kahulumende yokusebenzelana lamanye amazwe iyaphumelela. Ukuhlaziya lolu daba osithandekile Mhlanga kweStudio 7 uxoxe lomnumzana Innocent Ndibale, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe.
Okokuqala ukuthi iBritane ayila choice other than ukuthi invite uPresident weZimbabwe. Ngoba ngani zinengi izinto iBritain ezifunayo eZimbabwe. And akutsho ukuthi bayamthanda kumbe abamthandi. Into ekhona ukuthi iBritain ilama permanent interests and it's about ama interests abo. And it's about ukuthi sebebonile ukuthi kungcono ukuthi bebe lobudlelwano leZimbabwe than ukuthi bengabi lapho. Njalo bayabona bakhangele okwenzakalayo ngeChina eAfrika, ngeRussia eAfrika, lamanye amazwe. So iBritain ayifuni kusalela emuva. Khona kodwa ku-right nje ukuthi bemi-invite because kutshengisela ukuthi ama-relations between iBritain leZimbabwe sesiba normalized, sebuyela khonapho ayevele khona ukuze labo be-benefit eZimbabwe and leZimbabwe benefit.
Lokhu kutshoni phakathi kobudlelwano beleZimbabwe leBritane kungabe kukhomba ukuthi sobungcono yini. Njalo abeZimbabwe abahlala kulelo lizwe bengatshengisela ke bekhonona ngokuba khona kukamongameli Mnanga kungatshintsha yini ingqondo yabeleBritane?
Yes, say Zimbabwe is open for business. So lawa amanye amakhiwo asaphenduka alisa ama-farms alima abanye bafuna ukuphenduka after 2023. And siyakwazi very well ukuthi after 2023 ama relations awe Zimbabwe lamanye amazwe even ase Europe le America azajinja endobunye kutshengisela ukuthi sebe acceptile ukuthi iLand Reform Program ayisiyo nto ezabuya kuye le muva, njalo yinto vele eyaphambili. Thina njengebandla le-EFF sithi vele engabe iLand yonke iya-expropriate without compensation for equal access, for equal distribution, so that wonke umuntu ebe le access to iLand, ebe le access to ama-natural resources, ebe le access to umnotho welizwe. So yikho thina esikutshoyo ukuthi hayi mabehle nje behle bekhiphe lama-sanctions kuhle kube kawani. Ama-sanctions lawa aservi any purpose for interest ye-Britain. E-Britain lama-sanctions singavuki wakhiphile nje wonke ama-sanctions because interest yabo yiyo eqala phambili. Abahlala lapha e-Britain nxa bengatshengisela, mina ngiboni vele kungatshintsha anything really, because I speak about abantu, I speak about ama human rights, it's about ama interest, permanent interest our Britain. Bakhangele interest yelizwe labo, bakhangele uku increase i trade between i Britain le Zimbabwe, bakhangelele i partnership working between i Zimbabwe le Britain. Yikho abakhangele lokho okuningi vele abasoke bekusebenza, basoke vele even abantu bengatshengisela bebebangaki. Yikho thina esihlala sibatshela abantu ukuthi hayi izijeziso lezi azifakelwanga lina, azifakelwanga anything to do with human rights. Zafakelwa ama-interest, ama-European countries, ama-Americans, as well as i-Britain. Ngama-interest abo, nothing to do with you. So bengatshengisela kodwa utshintshi lutho sisi wami.
Lo ngumnumzana Innocent Dibali, umkhokheli webandla le-EFF Zimbabwe, ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseBhilitane. Singangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Anthony Blinken, umphathintambo kahulumente wakwelemelika, obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele amasosha akwele Sudan alwa labanye abaphansi kwalokho kuthiwa ngizaphinda njalo i-Rapid Support Forces, bebeke izikhali phansi. Impi yomvukela le isitshiye abantu abaningi bethithibele, kukuthi-ke abanye abantu bathi kumele kungalwiswani lalokho okwenzakalayo. Akungabi lokuthula kwele Sudan selokho kwasuswa esikhundleni ngenkani wayengumongameli u-Omar al-Bashir ngomnyaka ka-2019. Elemelika lele Japan ayazilolonga elwandle kulandela ukuphoswa kwama-missiles ngele North Korea okuthiwa lizama ukwenza ibhomba lenyukliya. Ele Ukraine lalo lithi kunabantu abaningi ababulawa ngomakhuphula kwele Ukraine. Kulabantu abaningi eZimbabwe ikakhulu abatsha okuthiwa sebephila ngokunatha utshwala okwedlulisa amalawule okwenza behluleke ukuzisebenzela ngesikhathi imisebenzi isilela elizweni. Abasiza izidakwa abagoqela abafundisi labanye eZimbabwe bathi kuyethusa okwenzakala elizweni.
Akumangalisi ukubona osakhulayo ephethe iqhaga lotshwala besintu emavinkilini okutholakala okunathwayo kumbe imbodlela yokudaka umuntu abe manikiniki okubizwa ngokuthi yintshengo. Abanye babuhlaba behluleke ukuhamba lokuvula umlomo, abatshaywe kabi bawela phansi baphenduke obabhemi abazibhuqa emlotheni. Lokhu kwenzakala eZimbabwe okuthiwa kulabatsha abafika phose amachumi amane abasanda kuhanjiswa esibhedlela se-Ingutsheni Hospital kulandela ukunatha kwabo utshwala okwesabekayo lokuthatha izidakamizwa. Abakunhlanganiso ye-International Association of Professional Recovery Coaches bayakusola lokhu. Umnumzana Brian Mulipa owayenatha okumangalisayo uthi kuqakathekile ukuba kukhunjulwe abadakwa bezikhohlwe ngenyanga kaMabasa okulomkhankaso we-Alcoholic Awareness Month.
I was on three drugs. I was on alcohol, I was on marijuana, manje, and diazepam, mangemba.
Baningi abakusimo esifana lesika mnumzana Mlipa abancedwa inhlanganiso ye Alcoholic Anonymous. Okunhlanganiso le ocele ukuba eyaziwe ngegama elithi Thabani N uthi kuyethusa okwenzakala eZimbabwe.
Ngisanda kufika kwe-AA ngani le problem ngase le depression, sengqase kuba lama suicidal thoughts, ngingela msebenzi. And in the 3 years engayenza khona iprogram senga-reunite le family yami, ngakwanisa ukuthola umsebenzi, impilo yami kathe singani iyaqhubekisa iya phambili, and utshwala bona ngani angibukhanuki, amalanga lokhu ephushe seya phambili. So waba lokuyi distance between umuntu engayinguye nomuntu engiwe kathesi.
Bayakhonona laba kumabandla ezokholo abahlangana nalolu dubo lokunatha utshwala okuyingozi. Omunye wabo nguApostle Benigius Chabuka okhokhela ibandla lePentecostal Holy Ministries International.
I was a drunkard. Ezinezvikandiona I'm changed. That's
nani dzako kota kathesi vanibona sengomunye umuntu sengizimukile sengophilileyo.
Umfundisi Francis Maseza owebandla leBaptist Church emzini weEpworth laye ukhathazekile ngendlela abanye abantu abanatha ngayo utshwala.
Ngiyazama sibili ukuthi sihlale laye phansi umuntu ngimtshele ngimfundise mayelana lalokho okusebhayibhelini ukuthi ibhayibheli lithi nxa umuntu sedakiwe singumuntu olwayo, singumuntu ololaka ohlala esilwa. Njalo lapha eZimbabwe vele abantu bayanatha, bona besiye ezinkonzweni bayanatha, abanye benatha sibili okuzwayo okokuthi le ngqondo sezilahleka.
Uyakhala lo mfundisi Useni Sibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyakwazi ukuba abantu abaningi bagcina bechithiza izimali, abantwana bengasayi esikolo, kumbe njalo ngekhaya umama etshone ehlukuluzwa ngubaba nxa evela-ke natha utshwala. Njalo siyakwazi ukuthi lo mkhankaso ubuye ngesikhathi abatsha abaningi sokulokukhathazeka kukhona ilizwe lonke ukuba abatsha bethu bayalinyazwa kakhulu yilokho okudakayo, bagcina benatha-ke labo utshwala.
Umfundisi Sibanda uthi iqakathekile linyanga kamabasa yokuzama ukulimukisa izidakwa ngokungabehlela empilweni.
Ngakho-ke umkhankaso walonyaka kumele ukhangele abatsha ukwenzela ukuthi basizakale njalo bancediswe ukuba impilo zabo zingachitheki. Njalo-ke ukukhankasa lokhu lonyaka ibandla likhangele njalo labadala ukuba balethe babe ngumzekeliso kulaba abatsha ukuba umuntu angazithiba kanjani.
Umfundisi Gibson Botomani owebandla le-Church of Central Africa Presbyterian udabuke inhliziyo ngakubona kusenzakala eZimbabwe.
Abantu nxa uthi baphila ngokudakwa bahlala besilwa, bahlala bengabantu abakuma-abuses atshiyeneyo. Labantwana bagcina behlela lezimali. So thina njengebandla sijwayele ukuthi sifundise abantu ukuthi benganathi lezi zinto. Njalo uNkulunkulu kakuthandi ukuthi abantu bebedakwa.
Umqondisi wenhlanganiso ye-Drugs Prevention Services Trust, uMnumzana Mandla Simba, uthi utshwala buyingozi.
48% of liver cirrhosis around the world is caused by the use of alcohol.
U40% we-psychosis yesibindi emhlabeni wonke ubangelwa ukusetshenziswa kotshwala.
Isakhamuzi seHarare uMnumzana Lindani Moyo uyakusekela lokhu.
Ontanga abasela nto abayenzayo, bahlala behleli nje. So uthola ukuthi abangani babo bayanatha suke labo sebejoyina kungenxa yesituation le siyenza into zonke zibe worse.
Abenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele eye-World Health Organization bathi abantu abafika izigidi ezintathu 3 million babulawa butshwala iminyaka yonke. Abezempilakahle eZimbabwe bathi basebenza lenhlangothi ezishiyeneyo ukwenzela ukulwisana lokunatha utshwala okudlulise amalawulo lokuthatha izidakamizwa. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevisi Gama.
Abantu abanengi ewange lezinye indawo esabelweni seMathebeleni North bathi inyamazana zasendle zibathwalise nzima okokuthi sebefisa ukuthi behlawulwe nguhulumende ngoba ziphuma endaweni ezigcinwe khona okusemthethweni zingene ebantwini abaphanda impilo. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba esewange.
Ngomnyaka ophelileyo esiqintini senduna umvuthu kulomuntu owabulawa yindlovu. Kwathi kumaviki amabili aphelileyo kulomuntu ohlatshwe yinyathi walimala okumangalisayo walaliswa esibhedlela kobulawayo. Inyamazana lezi ezigcinwe luhlangothi lukahulumende oleZimbabwe Parks and National Wildlife Authority labe Forest Commission zibulala lezifuyo. Unkosikazi Elizabeth Ndlovu oleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisithupha lanye 61 ohlala eMpumelelo wagwazwa inyathi evulela imbuzi esibayeni sakhe yambandezela entubeni yomuzi yamdabula isisu. Usasezandleni zamadokotela empilo Central Hospital kobulawayo. Ngenyanga kaMfumfu ngomnyaka ophelileyo, unkosikazi Jennifer Kuphe ohlala esigabeni senduna umvuthu walahlekelwa zinkomo eziyisikhombisa lembuzi ezilichumi ezabulawa izilwane zingena ezibayeni. Ekuqaleni komnyaka, kulojaha ophose wabulawa yisilwane eluse inkomo. Esinye isiphathamandla seWange Rural District Council, umnumzana Phindile Ncube, uthi inyamazana zasendle zihlupha kakhulu izakhamizi emabale ekaChechete leChikanda kubi. Ukhansila wesiqintini sekaChechete umnumzana Give Me Again Moyo usola kakhulu uhulumende athi wehluleka ukugcina inyamazana zasendle.
Abantu laba bavulaze izinyamazana lezi kungela sizwa baluthola, abathathelwe ukudla akula sizwa baluthola, abathathelwe izifuyo akula sizwa baluthola. Abanye abantu kwalokwesaba behamba esigabeni zabo ukuthi ekuhambeni kwethu lapha sizanyathelwa indlovu, sidliwa izilwane, isifuyo sizadliwa izinyamazana, abantu bayimabele sile besaba. Kodwa uhulumende akula lutho alwenzayo, akula lutho asiza ngalo, waphathisa ngalo. Akaze kube lo muntu okhompasethiweyo, akaze kube lo muntu osiziweyo eselimbele esesibhedlela uhulumende sakhe, akula. Indlovu kodwa siyakwazi ukuthi indlovu lezi zilomali usiwazo, lezi zilwane lezi zilomali usiwazo oyi-national park. Kulo mama esidobe enumber 4 owadlelwa inkomo eziyi-7 lembuzi eziningi, utshiyelwe ngumkakhe engumfelokazi, watshiyelwa izifuyo lezi ukuthi zimsize kuhamba impilo isaphambili lemuzi. Umuntu lo usedlele uya ngaphi ngempilo yakhe?
Uyakhala lo nkosikazi Silumukile Masina.
Kulo mama ogwaziwe yinyathi waswelakala ukuthi engancedisa njani, kuze kwatshaywa izimali izakhamizi ukuze ethola lelo sizo. Emasimini siyahlaselwa indlala ngoba sivuka emadabu akusa silindana silabondwangu basihlasela, silabondlovu basihlasela, so sikwazi ukuthi singenze njani. Njalo lesivuno sakhona asisiboni ngoba into lezi ziyasiwonela lokhuyana ukuthi asazi ukuthi vele singazivikela njani.
Umnumzana Joshua Ngwenya umlisa wesiqintini sekaChechete uthi inyamazana zasendle zibulala izifuyo njalo zidla amabele ezakhamizi. Uthi okumangalisayo yikuthi ziphiwe nguhulumende amalungelo adlula awabantu.
Thina umcabango wethu ngokuthi nxamuntu edlelwe amabele akhe kaphiwe kumbe inkomo kaphiwe, kungaba njalo kuzabe kuqondile ngoba bengisebenzile kodwa ngaviselwa phansi zinyamazana. Into enye engiyinanzelelayo, umthetho ubunjwa, umthetho wakhuluma kakhulu ngenyamazana. Umuntu kakuzange kukhulunywe ngayo ukuthi kathi pho njengoba inyamazana zabe zimhlubu zibahlukuluza abantu, abantu-ke bona kuthiwa nxa sesithe zabahlukuluza. Khonokho ngibona ngani kuqakathekile ukuthi kulungisiswe ngonomthetho.
Obona ngezendlelo umnumzana Farai Magu owe-Center for Natural Resources Governance uthi okuhlupha kakhulu yikuthi akusela thango oluvimba inyamazana zasendle ukuba zingangeni emizini yabantu. Umagu uthi okunye njalo yikuthi sokugcwele amankampani emba amalahle endaweni okungamela.
Government is sometimes resettled people in those buffer zones, or they have given those buffer zones or portions of those buffer zones to mining companies.
Uhulumende kwezinye izikhathi uyahlalisa abantu kuleyo mingcele kumbe anike amakampani embayo okuyikho osokubangele ukuthi imingcele le ehlukanisa abantu lezinyamazana inciphe, lenyamazana zivuke ulaka ebantwini zibulale ngenxa yemisindo eyenziwa ngabembayo.
Umnumzane Tinashe Farao, isikhulumeli sezimparks, uthi inyamazana zasendle ezabulala abantu abangamachumi amahlanu nyakenye sezibulele abalichumi lane 14 lonyaka.
This year we've lost about 14 lives, slightly higher considering that we are now moving into the drier months of the year and more animals will be moving into communities.
Ekuqaleni komnyaka lo sesilahlekelwe izimpilo zabantu ezilichumi lane. Inani leli liphezulu, sinanzelela ukuthi sesizangena ebusika lapho inyamazana ezizabe zingena emizini yabantu. Siyaphatheka kakhulu lesisebenzisana labo ukubona ukuthi siyehlisa uhlupho lolu, yikho sizama ukuletha icebo lokwenza ubulongwe obuhlanganiswe lebilebile lezinye indlela zokuvikela izakhamizi.
And many other deterrent methods to ensure that our communities are safe.
Banengi abantu abakhangelele ukuba uhulumende uzalungisa udaba lokulwisana phakathi kwenyamazana zasendle loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Ngesikhathi senguquko, kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Yo, standing on the look, I've been around and I'm still here. I've been a thug and I still clean. From the dead, but I stay clean. And I know the hate that I stay lit. For 4 years, man, I lay low. Getting bunny, get a chance to blow. I got the lamas and bad and cash down and jungle bobo. But look, but says I'm a king, but it's a pelling young. Watching time in a what is in Bogot. Walling a mina, but put on my tongue. Shish, like me shallow. I don't know, I'm feeling like a pokum potum, but potum and the good of a cock. Who knows the leaders, the people go over the pulukoko. A pork of a tongue, a swigging was the pelling and best. Not a song as a long and best. I shall tell him pep. No, look, I'm telling his pep. Look, I'm telling to the bonanda. As well as he cut it in double the bars, the level is high, yeah, but I don't know my particular long bamba. Every time in the streets, and he taught my lesson, and I got the hustle, the master, the passion, and brother, the cousin, and cousin, the twist, and the rapping, the cousin, the cousin, the bantuin, yeah, go balloon, eh, from over my mama, no, the hand of a toast, the belly of a eh, when I step in the boat, oh my god, yeah, from across, I'm not the kind that you want to cross, when I go mark, I'm a predator, tell me a bury, and force to carry a cross, I'll divide you into two, like Moses, I'm a ruthless goddess, father, forgive me, I have sinned, blood on my hands, I've been killing them since, I am nigga, bang, mad. Oh, I'm nigga bang mele. I am nigga bang mele. Yeah, I'm 7-9 and yanny cool, I'm feeling nigga bang mele. Nigga bang mele. No, 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 how you both? I am nigga bang mele. No, 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 how you both? I am nigga bang mele. No, 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 how you both? I am nigga bang mele. No, 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 how you both? I am nigga bang mele.
Ukuhlakali ukuthiwa benziwa ngabacetshengelwa ukuba badlelwane lomongameli Emmerson Mnangagwa labanye. Singagqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje wathi sikhangele ebenye ezinye besilazo. Idale le-Constitutional Court selithethe isinqumo sokuthi kumele ngenyanga ezayo kuthoniswe udaba lwemingcele yokuvota oluphanyekwe ibandla le-MTCT. Kusetheswe elinye njalo elicala uJob Sikhala. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthombo sithimba kaGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.